So kwe zika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngcwabakazi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduru ngokumazi kwami nokumazi njenge-LPP azange ephezuya kwikwalithi wathi siyakhokhela ikwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Sena maqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina udala amadaba okhethwa abandas. Hayi, on and off akubadlali ukuthi ngekhethi khona manje kuqala kwenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ye-coalition njenge-NPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi kuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCT lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hayi asikavumelani, kusaxoxwa. Sinethemba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Mina njenge-NPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalifini apha lonke ibangelingena kukhwalifini lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalifini singazisananga siphinde sibe sesixabana kusasa.
Kahle kahle, ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Ngakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisani sodwa. So asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba kodwa asimanga ukukhampena. Amaphathi wonke ayakhampena, ikhwalithi ngingayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kule ndawo lapho iphathi leyenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khona kukuvumelana into ezinjengazolezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwephithina njenge-NPP azange ephezuya kukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi funa ukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalishini, kodwa akumelanga kuvumi kumele kuvunyelwane amaphathi wonke yona la kukhwalishini. Uyaza-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa edile enivuma ukukhokhela ebe ivumelane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi singabangisana udumbano ozakhokhela. Okokuqala kuqaphele kumanyanisa amaphathi kodwa uMduru njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu, umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke abayethenjalo kodwa hhayi yena okwakhe kazakhathe njalo lo wathi la emhlaneni kazakakuthule.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakobulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebusiness kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele Mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khona lekuhamba kanti njalo njengoba sikwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zikwasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe. So ke le tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha kobulawayo kuwayo lasemandebeleni.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha?
Siyabonga baba. Amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi nangendaba ye-1979 Grand Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke. So siyalwisa ngamandla ukuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa iKFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sithi ukuthi hayi kababisele khona le kibo kuqhatshwa abantu bakithi lapha emkhonweni weMandebeleni ngoba sinanzelele ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhonweni weMandebeleni abasuki bayixokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi. Akula bantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi. Abona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni weMandebeleni.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela amshweshwe
lamlela nampa bafubembula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungamile, ngibingelela abalaleli bakho.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke and into yokuqala ukuthi inkomo okufanele kumbe izifuyo especially inkomo okufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona. Ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha apho siviki lonke. Kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise. Okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination. I-vaccination siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane. So zikhona akhona kama vaccination okufanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole. So ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination okufanele ukuthi bawathole.
Ukhona yiphi imikhuhlane evame ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo?
Into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokhu esithi ngama-tick-borne disease and ngobuningi bayo kulabo liver fluke especially ma ukhangelele into esifana nalezimvu lembuzi kwesokusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo neminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani osobukhona manje egangeni butshani lobo bungasela ukudla okuningi so ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi yukuthi bathole lokho esithi yi-leak i-leak kuyabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola kutshani obuluhlaza kuthole ku-leak so siyaxwayisa-ke ukuthi abantu babe le-winter leak ngaphezu kwe-winter leak utshani siyasixwayise njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasisithi bona behlanganise utshani babo labo molasis baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo
esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi zona zinakekelwa njani
imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise amalokhuzeni amasondo so ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa mina ngitheke ngixoxa la majaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle so sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu-between manje nabo October lapho ukudla okuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla
kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala
I think it is lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlelo amahle wezifuyo asithathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi enkulu kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi
hayi siyabonga baba uNkomo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga kakhulu intingane
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungamile Nkomo
Hayi siyabonga Ntungamile kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF sixoxa ngesigaba seTsholotsho Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Yi, ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho eTsholotsho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjani?
Tsholotsho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwanyaka lo odlule esiwedluleyo izulu linile sibili kodwa-ke kunaesezulu lapha izulu lisuke lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka laba abangane basezidakeni hhayi batholile mbijani kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hhayi bazaba phakathi kwendlala ngathi abatholanga lutho konabo ngokunjalo kodwa besesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lo nyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu
bazaba lesikhathi esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe kuthiwa ngamadamu amakhulu dala amadamu amanye asuke adabuka anjengabo Galiya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imifula yakhona leyana ethela kuyo seyagqibeleka kungayisikho lokhu amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi besiyathonda sibi le minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu okwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni ibiza nendawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakwasipepa nalwana bahambe befaka ubedingela izindawo khona phani okwakathesa besebeyiphisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyosiqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathe sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane sechino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo esebekhona kade singalesi sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje bayabhodabhoda ikakhulu ngengananzelela insukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi la lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjulu uzokuthi ababonakele labhala lapha kodwa engike ngababona sibile abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so kuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
Nxa sikhangele isigaba seTsholotsho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela iTsholotsho edalela eParliamente umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwabakhona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale ikakhulu iconstituency yakhe eTsholotsho North hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi senisana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi kwabantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye aluse ngapha aluse kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwamaplasi khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende kungakhona ukuthi abantu bazebezacela bakhe ama-toilet kwakuzinjengakhona i-building ethilini yaliyana konke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminister u-MT uJonathan Moyo kade lwisa izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu oempo ungena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo olungacaciyo hayi lokwana avele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enthi ngingakhangela okokathi ethi mangikhangela umumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngiyethana labantu isikhathi sizafika kodwa ngiza cross i-bridge nxa sengifikile kilo angili-cross ingakafiki lokhu angifuni ukwenza ingozi enjengaye naleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse kupolitics kodwa-ke ngikhona khonaphana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kuma sengisenza nyabe senza into eqondileyo ngoba nyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lami lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangi-elevator sengiku-executive yeprovince sengi-member yeprovince yemadebelele north province
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi ngiaba lokunikana lombono lani bonga kakhulu abantu beTsholotsho ngenhlelo ezikhona zinengihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eTsholotsho ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka kanjani. Sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalungu amabandla chiyeni?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 per political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kutsho ukuthi sabe sile 110 women. Sesayenza iHarare with those 10 women per party. Siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho. Sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenze iHarare, khathesi sesizangena kwamanye amaprovinsi. Asikabi le program emqotho ukuthi iprovinsi elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane nabekhona abayi-18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers. Abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyabavumela lapho. Ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebengama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze lo olabantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly information yokuhamba ukuthi siyoregister.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu iMathebelele.
It's not even me ezigabeni ez abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonoko. Uyabona ukuthi kathesi noma even khonoko yanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloke silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Ngeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonoko ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents and lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni amanamba zabo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele iprogram yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le-network Umbesithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingxoxolo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Indoda yomnikazi, ingoma emnandi, ingoma ka Samantha Mazibisa, ingoma yohlobo lwegqom, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo, lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze KFC kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.